ngabe bengazange babambisana ngendlela efaneleyo, bengazange bazwana, bengazange badonsa besiya hlangothi lunye, lingaphela ibandla du ligcine lingasekho. Singalibona ngokuya kwesikhathi ligcine lingasakhulunywa nje, ikakhulu ngo-2023. Yikho kuyabe kuqakathekile ukuthi livele khona ngo-2023. Lokho esikubonayo kakutsho lutho. Into enkulu yikuthi lizavunywa yini okhethweni luka-2023. Lingehluleka okhethweni luka-2023 liyaphela kanjalo, alo kungakhathalekile ukuthi ngumonzola olikhokhelayo kumbe likhokhelwa ngubani. Into enkulu ikuwina inhliziyo zabantu ngesikhathi ukhetho selufikile lona lololumisiweyo lwelizwe.
Umbona njani na njengomkhokheli? Ngumkhokheli ongakhokhela na ilizwe alethe ukuthula lokubambana?
Ukuthi uzaqatha amavoti kulabo abanye abakhona, ikakhulu kuqathaniswa yena lo Chamisa, kuza kuya ngokuthi ulo usekelo lungakanani. Angangaqathi ivoti eyangaphi nxa engasakhulisanga usekelo lwakhe, kodwa nxa elukhulisile, yebo kambe angaqatha usekelo, kube sekusenza ukuthi kube lula ukuthi iZANU PF inqobe. Into enkulu yikuthi abantu beZimbabwe bafuna inguquko. Wonke umuntu kasebenzele inguquko, kasebenzele ukuthi ububi lobo beZANU PF buphele, kungabi khona odonsa engadonsi labanye. Akula ntuthuko elizweni, akula msebenzi elizweni, akula mnotho elizweni, abantu bazaphila behlupheka. Ngakho ke i-opposition kumele ibuthane, sebenze ndawonye kuphume iZANU PF.
Sesike samuzwa osekhethi ukuba ngumkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora lapho akhuluma khona. Ungani amazwi akhe ngawokwakha? Umbona njani na njengomkhokheli? Ngumkhokheli ongakhokhela na ilizwe alethe ukuthula lokubambana?
Ukuthi ungumuntu owakhayo kumbonga kiyo, leso isinqumo esingathathwa ngabantu beZimbabwe bona ngokumkhangela ukusebenza kwakhe, ukuthi usebenza ngayiphi indlela. Ukukhuluma kanye inkulumo eyodwa yona yodwa kayenelanga ukuthi kungathiwa khona sengumuntu owakhayo kumbodilizayo. Lokho kusebantwini ke ukuthi bona bazikhangelele, balalele, bakhangele izinsizi zabo, bakhangele ukufuna kwabo imigwaqo, izindlu, izibhedlela, babone yini ukuthi ungumuntu olingana lalokho abafuna ukuthi afuna ukuthi bamthume khona. Kumbungo omunye nje wabantu abachitha isikhathi sabantu, yikho lokho abantu abazabe bekukhangele ukuthi uloncedo yini kumbe kalancedo, kungakhiwa laye ngini kumbe ngekwakhiwe ilaye yini. Ungumuntu osebenzela ukwakha kumbe ukudiliza, wonke lokho abantu bazabe bekukhangele kusiya phambili, bebona ukuthi bangasebenza laye kumbe bamlahle.
Manje ngokubona kwakho ukuba khona kwakhe le qembu lakhe le MDCT lokhu akusoze na kubangela ukuthi amavoti amanye aye kuye, amanye aye kuChamisa bese kunqoba umnangakho?
Kuza kuya ngokuthi ulo usekelo lungakanani. Angangaqathi ivoti eyangaphi nxa engasakhulisanga usekelo lwakhe, kodwa nxa elukhulisile, yebo kambe angaqatha, kube sekusenza ukuthi kube lula ukuthi iZANU PF inqobe. Into enkulu yikuthi abantu beZimbabwe bafuna inguquko. Wonke umuntu kasebenzele inguquko, kasebenzele ukuthi ububi lobo beZANU PF buphele, kungabi khona odonsa engadonsi labanye. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi abe opposition ngokuhlukahlukana kwabo basebenze ndawonye, balethe inguquko ezasusa iZANU PF empilweni zabantu. Ngokuba as long as iZANU PF isembusweni, akula ntuthuko elizweni, akula msebenzi elizweni, akula mnotho elizweni, abantu bazaphila behlupheka. Ngakho ke i-opposition kumele ibuthane, isebenze ndawonye, kuphume iZANU PF.